o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNhlolanja 2020 nguNtungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukumanje ayebanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isindu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ele World Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulela abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leli gciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempila kahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kule gciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lephalamende uNkosazana Tabitha Khumalo.
Udaba lolu lwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ephalamende bafika nelizwi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iphalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bephalamende yindaba eyabise egudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane. Awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. ukungabenza ukuthi babe nama quarantine lawo imali yakho nasebeyithethe ngapi njengoba nabesebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela eButindunga. Sake saba nomkhuhlane wekholera la. Ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani kungconywana ukubhedla kwakusangenela. Kanti njengoba lapha vele sokungasela lutho ukuza senze ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe etshela abantu abangaphandle kwelizwe eqamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright. Noma belakho lokhu kuthiwa yikho ama-quarantine lawa asifuni ukuwabona ngoba kimi lokhu ngokuthiwa ngamanga. Izabona iquarantine ipanadol empilo.
Iwapha amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende.
Amanyathelo angangisuthisa dile komiti yenhlalakahle ye-health eParliament. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lePhalamende sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwela ugatsha lwezempila kahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizisisa into ye-cancer kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjwabanjwa. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuka umandi ayebanjwabanjwa, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi, kamba ngabe uloyiwe, kamba ngabe uphosiwe, kamba ngabe utheni, asina umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo lokhu lento okuthiwa yi-stigma, ilokhu isangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe seyehamba siyahlola abe sesiyangabantu ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa, benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani njengalapho eZimbabwe kumele aye empilo kumba eHarare. Omama abanengimali yona leyo kabalayo, so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Khe sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebehlola omama ukuthi ukuthethe ngaphi, sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisi abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osasela omama abaningi. So umama angabalanga bese sawuthi engxa ubaba ahlamkhalayo, kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile, nanku umkhuhlane uyabulala ngoba kakhulu wona wesibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wemelika semelele ukuzwa isinqomo esiza kwethulwa lidale lesenethi ebelithonisa amacala etheswa umongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe wemelika lokuthi lingcolise igama likamnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana lo Trump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela loludaba.
Bakhulume kwazwakala edala lesenethi okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe, njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni okuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. Umnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Konke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo
to choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump, umnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
Umnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, it's frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa. Kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla lelo.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lamaRepublicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ocatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikhampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka-1978 lo-2002, umnumzana Daniel Orap Moi kasekho. Umoyi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajomi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moyi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoyi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe, kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izalwane zeKenya. Ulahlekelwa yi-one of their founding fathers owe-Kenya, ubaba uDaniel Arap Moi. Wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade, sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi, wenza ke umsebenzi omuhle. Wena ube kanjani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labefunaz. Kodwa nxa uphila ngezepolitiki kumbe ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje konapha baba, bakhona abanye abathi hhayi, uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitsezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuthila bethi hhayi, yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli enjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabese ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arab Moy bazawe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi, wayebandlula, wayebandezela, wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye especially labo abe bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi-ke ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lezo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledale leZANU-PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey Tata Ola, tsakazo muhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo lo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kusho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula production, so nakula production inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi wena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula production as a result abantu bazihambela kwamanye amazwe bayethenga. So angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokho ukuthi imizamo kamthulinuke ukuthi wena ilizwe kufanele libe le mali yalo ukuthi basuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile. Abafuna ukukhuluma, siyabona ngoba ezinto labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende bani nje othi yena uyafuna ukuthi kufakwe imali yakhe kodwa ayahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abangayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi khona sibuzwa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu jajimenteka mani abayephume nje emajikajileni elinganisa ikwelete esingange-150 billion bayesilinganise nje ngemali yamabhondi leyo. Yo indlela abafuna ukusebenza ngayo bazama ngazo zonke ukusebenzisa umthetho ukuthi batshontsele abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Ndlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kukunenge abangakuchazanga.
Lokho ukukhulunywe ngamajaha lawa akuyethu league yezanu PF kuliqiniso ukuthi ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa ke abangasakukhulumanga ke ukuthi Archbishop waleyo khabhali lama-cartels lawo nguye uMnangagwa, nguye kumele kuqalwe ngaye lothiwenga. UTagirei kaziniki i-contract yokusupplya ifuwele elizweni. UTagirei kaziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. UTagirei kaziniki i-contract ekukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela ukukhulunywe ngama-youth ezanu PF kusho ukuthi ke kwehluleka ke uMnangagwa, bekusolwa yena ke uMnangagwa ngezinye indlela oba nguye phela okumele ke akhokhele ilizwe, abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ibamnje ngumuntu oyedwa isidalwa esisodwa kuyinto embi kakhulu. Yikho kama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye umele abone ukuthi bayathathela uTagirei ama-contraction lawo abotha.
UMnumzana Ndlovu uthi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika kungelabubelo.
Izinto zidura zisiya phambili, ifuweli ihlupha isiya phambili. Futhi leyo fuweli njengoba ethile ama-youth eyinye bayidayiveta bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuweli yabuya kade sidayivethiwe. Kodwa imali yokodala ifuweli iyimali ethethe Reserve Bank of Zimbabwe. Into embi kakhulu, yikho sithi hayi umnotho siwubona nje nosedayivini usiwa usiya phambili, akulabukele amafutha kawakho katholakali. Ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifuweli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabukelo nje kuwethu kulalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yebo, ngabe khona abanye abantu besebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola. Kodwa laba nomthetho sibikona akusebenzi nje imali yalapha ekhaya njalo sisebenzisa le ekithi yi-plastic money. Ngiyabona wena njengoba usenelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapha kine-enelika ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi khona imali yabo $100 billion babengazi bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khaela benizobona izit amandi ebuze ibi imali ejini le sifuna lokuyala ngoba bekaze beyibona esithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela labi ngapho uhulumeni zamntu alungise khonokho kodwa niyakwazi vele nxa kulungisa bakhona izikliwekasinyona kungalungi ngoba bona badla ngakho. So yikho okuyafuna usifisele emuva asiyilungisi imali leyana asilayo pho-ke ufuna siyifakele nisingelayo siyayifuna iphumi kodwa lowo muntu odla ngakho onendlela eyenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuna kungathushoke lokangkona kodwa sile sidinwe thina ukutona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigugudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezijiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulendubo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule yego eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangelisa lilama-advantage ayi-two. Waqa Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu linabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwane lobi abantu abavela kwamanye amazwe ngenzakala thukile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abanye amanye amazwe kunganceda ukuthi kube ne-foreign kulethe i-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezijiyeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo uzabothi balokuqelisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona, bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngamapolisi zethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiseke njalo ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baye bengakwanisi ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele lenziwe ngalo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho. Kwanele Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.